besikhangele ngemuva ukusebenza sikwenzileyo sisonke sisebenza ezigabeni ezehlukeneyo lapha eMathabeleland leMidlands. Njalo sananzelela ukuthi kule nhlelo ezithize ebesizibambe sisonke ekumele ziqhubekele phambili. Lezi zigoqela ubudlwangudlwangu obobukhona kulabo abagebha igolide. Nxa sikhumbula ukuthi endaweni yevova abantu bebegamulana belimazana lasematobo zindawo esesafaka khona ama-local peace committees. Ngakho besi-reviewa sibonisana ukuthi lumsebenzi usuhambe wafika ngaphi. Njalo sananzelela ukuthi umsebenzi lo omkhulu kakhulu. Ngakho ke kudingakala ukuthi kubambisane izandla phakathi kwethu abasebenza lamabandla ezenkolo, lamabandla lazimele esebenze wodwa kanye layo i-NPRC lohulumende ukwenzela ukuthi sisebenzele ukuthula ezigabeni zethu ezehlukeneyo. Into esithokozisileyo ukudanzelela ukuthi i-NPRC lokhu befuna ukuthi inhlelo zonke zokuletha ukuthula ezigabeni siqhubekele phambili. Njalo ke lalezi nhlelo ade zisebenza labo ezigabeni ezehlukeneyo emakhaya lapha eMathabeleland bafisa ukuthi siqhubekele phambili kakhulu ukwenzela ukuthi iZimbabwe kube lilizwe elaziwa ngokuthula.
Udaba lwegugurawundi likhulume ngalo yini?
Indaba yegugurawundi ibe khona ilokhu imqoka kithi njalo ilokhu imqoka lakibo. Labo bayakhuthazeka kakhulu ngomsebenzi owenzakeleso sibambisene izandla labo. Njalo ke siyananzelela ukuthi zikhona izinto ezingenziwa kathesi sikhangele abantu abahlukuluzwa ngumbhuqazwe. Nxa sikhangelela indaba yababirth certificate iqakathekile, ikanti njalo sikhangele ukuthi bangathola yini indlela yokubhodla eyokukhuluma izinto ezabahlupha. Kungenziwa kanjani ukwenzela ukuthi abantu bathole ukubhodla lokuxola? Ngikholwa wonke umuntu agoqela la uhulumende usefuntile indaba ngabe iba lendlela esicanda ngayo indlela ukwenzela ukuthi kucace ukuthi izasetshenzwa njani. Lindaba yegugrawunda sondaba yokuthi ingaqedwa ngelanga elilodwa. Luhambo okumele ukuthi thina njengelizwe siluhambe ngesineke, sihambe lo muntu wonke njalo singachiya omunye umuntu ngemuva. Wonke umuntu phakathi lapho zithi yena umZimbabweni ophakathi eZimbabwe umbongaphandle kusetshenzwe wonke umuntu asuthise ukuthi hayi lindaba isilungiseke ngendlela eqondileyo.
Lingaba libaphe imbono yini abekhomishini le phezu kokuthi udaba lwegugurawundi lolu kumele luphathwe njani?
Sicizelele ukuthi labo abalinyazwa yilindaba kube yibo abakhokhela ababa phambili. Kuyamele sibafake singathi enzikini yalindaba, kungabi ngabanye abantu abakhuluma emaceleni, kodwa kumele kube yilabo abalinyazwa yilindaba abalahlekelwa isihlobo okumele ukuthi basikhokhele babe phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ziningi ezinye izinto nxa sikhangela ezaletha ubuhlungu ebantwini beZimbabwe. Ngakho zonke lezi kumele sikhangelwe lazo njalo, kodwa siyakwazi ukuthi ngapha esigabeni seMathabeleland leMidlands lindaba yegugurawundi iqakathekile kakhulu ebantwini balapha.